imota ezintathu lezi ezibalisa iRolls-Royce, iRange Rover kanye lePorsche zona ezibiza izigidi lezigidi zamapula ziqale zabhekana lobunzima bokungena kwele Botswana. Kubikwa ukuthi amapholisa kanye logatsha locustoms kwele Zimbabwe kade bedingisisa ukuthi kungani umntakankosikazi Mgabe efuna ukuzikhipha elizweni. Bokulamahungahunga ukuthi uGoreza usefisa kuyahlala esebhabha yezikhulu esentern kwele South Africa, ngakho ke ubezama ukukhipha enye imali eZimbabwe. Ngemva kwamaholo abelinde emngceleni wePlumtree, uGoreza labanye ababili bavunyelwe ukungena lezi mota kwele Botswana. Kodwa ke kuthe kusanda kuchaya ihola lethumi ntambama, imota zonke zontathu zangena kungozi emzini weAtisia kusele amakhilomitha angamachumi lasishiyagalombili ukuthi bafike eHaboroni. Kubikwa kuthuthe inkomo phambi kwemota zontathu, kwathi ngesikhathi abachayeli bezinika indlela yokuthi zidlule kwathutha enye imota ingananzeleli ukuthi kule nkomo eziquma umgwaqo. Imota le kuthiwa ithuze zonke zontathu izimota, noma nje zingahluphukanga kakhulu. IRange Rover ebithwele ngenye imota ibikwa ibilohlupho ngemva kulandela ukuthi ibe kwenye ingozi eyenzakala eZimbabwe. Amapholisa emzini weMotshudi duze leHaboroni ayiwo abambe lolu daba, avumile ukuthi kube le ngozi. Bathe basacwayisisa udaba lolu, njalo omkhulu wenkamba yamapholisa kade engekho emsebenzini lamuhla ukuthi anikeze intatheli izindaba ngokugcweleyo phezu kwalesi sehlakalo. Isizalwane seZimbabwe esihlala kule Botswana, umzana Andreas Sibanda, uthi kuyamangalisa ukuthi abantwana bakankosikazi Mgabe babonakala betshengisa inotho engaka ngesikhathi iningi lihlupheka ekhaya.
Lokhu kukhipha yonke into egcekeni, kukubeka sobala ke into ebekuvele kukade abantu beyikhuluma ukuthi imuli zabo Grace babathethe unotho yonke bayiyenze yabo, abantu bedubeka ukudube obungaka bona bele notho ezingaka.
I-Studio 7 ichwayisise ukuthi imota lezi lamhla zingabe zingaphi. Ngemva kwengozi yayizolo kwatholakala ukuthi iRolls Royce ikwenye ihotela ephezulu endaweni yokuhlala izinothi ephakalane, kwathi iPorsche ilokhu ibanjwe emapholiseni eMotshudi. Awukacaci ukuthi imota lezi zizadlulela nini kwele South Africa njengoba sezingene engozini. NguMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7, Sabron kwele Botswana.